Ukhathi bayaqakatheka indawo kulizwe leZimbabwe nxa lizimelele lodwa ngxa, kodwa nxa ukhangela ilizwe leZimbabwe njengelinye lamazwe asathuthuka kumbe amanye amazwe ayevele ave aphuma ekubanjelelweni ngokubuswa ngesikhathi se-colonization sengakatholi izibuse. UFidel Castro ube ngumuntu oqakatheke kakhulu ongomunye wabakhokheli abalutshwane owancedisa amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika ukuthi athole uzibuse ophelele, lanxa bengazange bafundele kuye ukuthi abantu bazibusa ngaliphi uhlobo. Kodwa wasiza kakhulu izwekazi le-Afrika lamanye amazwe akubo-South America ayedinga uzibuse ephuma ekubusweni ngamazwe apheshe afana labo-Britain, labo-France, labo-Spain.
Zikhona izizalwane zakwele-Cuba eziningi ebezimzonda uCastro zisithi unguntando kayiphikiswa, ubebusa ngodlame. Nxa sikhangela siqathanisa lo mongameli Mugabe, bakhona abamthandayo, bakhona abamzondayo. Singathi ngabantu abahambe belanayo yini nxa sibaqathanisa?
Hayi, kabafani laba bantu ngendlela eziningi ezijiyeneyo. UFidel Castro akazange abe lokuphazamisa okukhulu okufana lokwenzeka leZimbabwe kusukela ngo-1983 sifika u-1987, ukuthi kwakukhangela ukuthi abantu kulo hlangothi lwethize lelizwe obelisuka luchaywe kumbe abantu bahlukumezwe ngendlela ephakeme kakhulu. Sibuye sikhangela ukuthi uFidel Castro akazange abe ngumuntu othi hayi yena uyabopha abantu, uyabulalela abantu izindlu njengalokho esakubona kwenzakala kuMrambathina. Njalo kazange asebenzise njalo ukhangela indlela yakhe ngayo esingakuthi ngama-services abantu elizweni lakhe, ukuthi ilizwe obekungelakho ukuthontshwa. UFidel Castro ubeselatshwa ezibhedlela ze-Cuba ngoba wakha izibhedlela zikaZulu njalo ezikwazi ukusiza impilo zomuntu wonke. UFidel Castro izifundiso zakhe, ama-university akhe afundisa abantu besayensi ababuya bazonceda iZimbabwe, amadokotela akhe, kuze kube le khathesi esesanda kuphuma embusweni kumbe ngesinye isikhathi emhlabeni jikelele kuzwekazi le-Afrika bekuthi kungenzakala inkalakatha yodubo oluhambelana lezempilakahle. UFidel Castro ube donator ama-services, singakuthi imisebenzi yabodokotela ukwedlula amazwe wonke jikelele aze edlulele United Nations.